Ingxabangxoza ephakathi kwe-Russia le-Ukraine ilemvelo ende kakhulu evelela ku-Soviet Union. Kodwa ke okukhona ukuthi uPutin uvele ngumuntu othanda impi. Ulezimpi eziningi, ezinye Georgia, ezinye Latvia, ezinye ngapi. Yena uyafaka izikhali zakhe eze-Russia e-Ukraine ngoba ufuna ukuthi abe ngumuntu o-controller kumbe ophethe emngceleni imngceleliyana eqonda le-Baltic Sea. Kodwa uBiden akakwanisi ukuthi afake izikhali zakhe ngoba ufanele asebenzelane le-NATO loba angaze anike izikhali e-Ukraine. Okukhona ukuthi sokufanele kukhulunyiswane kathi sikuxoxisane. Kodwa njengokubona kwami, nxa uBiden efuna ukuthi avikele i-Ukraine, okuba ilokhu ekhuluma lokhana akusancedi lutho. Ngoba ujaha lo uPutin sevamise siqonde khonokho ukufaka amabutho akhe e-Ukraine. Mina ngibona ngathi amabutho e-America kahle angeni e-Ukraine. Bahle bangene le-NATO, hatshi lokho akutshoyo ukuthi bazanikeza izikhali i-Ukraine. Lokhu akusenze kusebenze lutho ngoba yikho abakwenzayo laphana uPutin wasethatha i-Donetsk.
Lokhu-ke ngwenya okwezithetho ze-NATO kungasebenza yini xa sikhangele ilizwe le-Russia ngokuma kwalo? Lo Putin ngokwakhe sibi.
Izijeziso ezikhulunywa nguBiden, izijeziso eziqondane lamakhampani amakhulu e-Russia, alamabhizinisi e-America, e-Europe. Ngizanika umzekeliso e-Gazprom. I-Gazprom singathi yikhampani esupplya i-gas i-Europe yonke. Ikhampani enkulu kakhulu khona ababukeli bebhora bayibona nje ibhaliwe ukuthi Gazprom. Impompi zayo ezinjengeferuka ziyedlula khona e-Ukraine zisiya e-Europe. Kutho ukuthi nxa i-America iqonde ukuthi ifake izijesi ezinkulu kakhulu bayakwanisa bathika bavale i-Ukraine, kayivale impompi ezegasi lezana eziya e-Europe. Ezinye izijeziso eziningi ngoba kulamakhampani amakhulu abanjengabo Microsoft o-Facebook o-Google o-IBM amakhampani amakhulu e-America ase-Russia bayakwanisa ukuthi bathi kayisavunyezwa.